sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithathelele ithuba lokubonga uEvans Zinga ngosinika indaba ngolemele sishona olamukela kuStudio 7 ngolesithathu mhla ka 4 Mabasa 2018 uPrasidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
nxa ilizwe elinjengeZimbabwe umkhonomi uwile njalo upresident wangkhona ekhanya edubekile, izivumelwano ezanda ukwenzakala izivumelwano eziyabe zithuthukisa ilizwe eliphakemeyo elilamandla elingancengiyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke ngemihlangano yakhe yeziphathamandla zakwele China namhlanje kuhambo lwakhe lokuhuga osomabhizimusi bakulelo lizwe kanye lohulumende ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe.
Esingakwaziyo ukuthi yona vele ivele ihloseni, ngoba isitshengisa itshengiseni vele ukuthi iZimbabwe yakhona ivulelwe ibhizinis kumbe ivulelwe bani, mhlawumbe wenzela abantu abavela ngaphandle kwelizwe ukuthi bebuye bezongena lapha, ngoba thina nxa sithi siyayikhangela siyayikhangelisise siyayicubungulisisa lokho kufanana nje, akula mahluko khona njalo akuzwisiseki lokho.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi iZimbabwe ayikavuleki ukuze amabhizinisi asebenze kahle, njengalokho kukhulunywa ngumongameli welizwe emkhankasweni wakhe othi iZimbabwe is open for business. Njalo-ke lamhla uZulu waseMelika unanza usuku lokubulawa kukadokotela Martin Luther King, owayedume ngokulwela ilungelo likaZulu njalo wathola isicoco seNobel Peace Prize. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke ngemihlangano yakhe leziphathamandla zakwele China namhlanje kuhambo lwakhe lokuhuga osomabhizimusi bakulelo lizwe kanye lohulumende ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe. Umnangagwa uhlangane lenhloko kahulumende leChina Mnumzana Li Hexiang kanye leziphathamandla zekampani elungisa umakhalekhukhwini eHuawei. Inkampani le iphe uMnangagwa imali engena kunkulungwane ezingamakhulu amathathu $300,000 eza kuya esikhwameni sikamongameli esiphathisa abafundi abaswelayo esepresidential scholarship. Izolo ulobelane izivumelwano ezithile lohulumende weChina eziphathelane lokuthengiselana kanye lokuthuthukisa umnotho weZimbabwe. Kodwa ingcwadi ehlaziya izombusazo uDr. Nkululeko Sibanda uthi okwenziwa nguMnangagwa yikuthengisa ilizwe leZimbabwe lenotho yalo emaChayineni.
Yikukhohlisana lokho nxa kuyikuthi kukhona ocabanga ukuthi iy'nhambo zikaPresident Mnangagwa zikhona ezingakukhipha, ngoba baziyo ngenhlelo langokwenziwa kwezivumelwano phakathi kwamazwe. Bayazi ukuthi nxa ilizwe elinjengeZimbabwe umkhonomi uwile njalo upresident wangkhona ekhanya ecela kakhulu edubekile, izivumelwano ezanda ukwenzakala izivumelwano eziyabe zithuthukisa ilizwe eliphakemeyo elilamandla elingancengiyo. Nxa upresident welizwe ehamba ethwele ibhakede esithi udinga uncedo, wande ukuphenduka ethwele inyosi ezilumayo ezingelalo uluju. Yikho lokho okuzenzakala, lokhu sekwenzakala emazweni amaningi kakhulu, abo Sierra Leone, Guinea, labo Liberia, amazwe afanana abe labo hulumende, ikakhulu abalamabutho phakathi abasuke bagijima basabalala umhlaba wonke bethengisa amazwe abo, bethengisa lempahla yelizwe. Yikho lokho okwenziwa nguPresident Mnangagwa. Angithi liyabona ukuthi ungakhangela izivumelwano zabo zonke, azikho isivumelwano esithi inkampani yeZimbabwe iza kuyathengisa okuthize kwele China kumbe izakwenza okuthize kwele China. Kuthiwa amankampani eChina yo azabuya kweZimbabwe. Nxa amankampani esiya kwelinye ilizwe alanda ukuyahuquluza, hathi kuyalinothisa. Yikho lokho kufanele sikunanzelele ukuthi abantu beZimbabwe bavalwa amehlo lisabale lilanga likhangele. UPresident Mnangagwa udlalisa imali ngokuye China njalo esuka khona luzabe sesilahle omunye umnotho kakhulu ngezivumelwano zakhe lezi ezingayindawo.
Bathi ukuhlupheka ngamanyala dokotela Sibanda, mhlawumbe uMnangagwa secina evuma yonke into, ethatha yonke into nje ngoba ezama nje ukuthi umnotho weZimbabwe uvuke.
ucho kahle ubuyanga ngamanyala njalo ubuyanga bulandelo obunye angazame kanjani uPresident Mnangagwa mhlawumbe akenzanga ifundo ezincanyazanyane zeuqaleni ezomkhono omuntu umkhono wakhiwa njani umkhono mikawaze wakhiwa ngokucela lokugijimela kwamanyamazwe
lo ke uDr Nkululeko Sibande ocubungula ezombusazwe exoxa lontungameli Ngomo eseBilitane Abantu abaningi baveza imibono ehlukileyo ngezivumelwano ezenziwa nguhulumende weZimbabwe lele China lezi ezilotshwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa abanye besithi kumele zihlolisiswe ukuze zingachiyi ilizwe libulawa izikwelede abanye njalo bezisekela. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaningi bathi nxa izimali ezivela kwamabhizimusi aseChina izanceda ukuthuthukisa ilizwe kazibuye kodwa kumele kuhlolwe izivumelwano lezi ukuze zingabulali ilizwe ngokulishiya selisezikweledeni ezingabhadakekiyo. Osakhulayo uSilethemba Bhebhe uthe kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhanya segijima esiyadinga imali eChina yena engelamaviki ethule amabizo abekwele China amaningi abaphumise imali eZimbabwe kungekho emthethweni.
Akula sikhanga ngesidi, akula maviki amathathu adlulileyo besikhangelene le list ayikhiphayo futhi yena uMnangagwa esithi ama China ajonge imali lokuthini thini. Namhla futhi ngiyogijimele kuwa ama China angkhona ukuyosayina ama deals angkhona. Akula reality ukuthi angakholeka ukuthi kulento esizabenefitha kiyo. Otherwise ekukhanyeni kwangkhona nje kutshontsha futhi imali. Kukhona asebekukhangelele emalini zangkhona zenizwe. Akula dileli khona yinje. Ngilela ukutshontsha imali futhi.
Umnomzana Kenneth Nkomo uthe izivumelwano lezi zilungile sibili kodwa ufisa ukuthi inotho le ezaba khona bencedane laba amaChina ikhanye kuzulu wonke hatshi okwakusenziwa ngoye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Izivumelwano zenotho phakathi kwelizwe leZimbabwe lele China sizamukele kakhulu. Njengoba silethemba lokuthi zizoletha usekelo kumakampani amaningi aweZimbabwe adinga usekelo lwemali ukuba ama-industry alo aqalise ukusebenza. Kodwa sikhangelele ukuthi kungabi ludaba oluphela ekukhulumeni kuphela. Sikhangelele ukuba kutshintshe inotho yeZimbabwe hayi okwenzakala phakathi komongameli uMugabe loJinping ngo-2015 lapho abavumelana izivumelwano zenotho ezifanana nalezi. Kodwa kufika namuhla akula lutho solike lwayenzakala.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe uMnangagwa selezivumelwano eziningi kakhulu athi sizathuthukisa umnotho welizwe kusukisela lapho egcotshwa ukuba ngumongameli kodwa inguquko olethwa yilezi kayikabonakali. Akubonayo uthi uMnangagwa akadingi imali yokuthuthukisa umnotho welizwe kuphela kodwa loncedo lokuqhuba ukhetho lolonyaka ukuze iZANU-PF inqobe.
Vele okwenziwa nguPresident Mnangagwa kathesi lokhu kuyafana lokwakusenziwa ngomgabe ngoba ukuhamba nje esiyasayina amaphepha angatsho lutho kasoze elithi imali elizweni lapha eZimbabwe. Siyabona ukuthi kusukela kuDisemba esayina amaphepha amaningi kakhulu, kusayina amaphepha amaningi kakhulu kodwa lakathesi imali emabhanga kulokhu kungela singakakhangela izinto zilokho zisimakali kumkhono welizwe. Kodwa sikwaziyo ukuthi uMnangagwa kahambelanga ukuyenza kwezimali eChina. Siyambona uhambele khona ngale ukuthi edinga usekelo lwemali eChina lokuthi bebelapha ebenze ebe-responsa ukhetho lwabo bewine njengeZANU-PF.
UThembani Dube naye uthi izivumelwano lezi azintshintshi iZimbabwe njengoba kwakuvele kukhona ngezikhathi zikaMugabe.
Into yama mega deals kaSonto esiyiqalisa izulu siyiqalise loMgabe esasekhona esikhundleni. So ukuthi whether yinto emqoka kumbe yinto ezaphungufa nje ifadalale njengokuthi kwenzeke njani ngesikhathi sikaMgabe kasikwazi. Kodwa ngingazi ukuthi ngoba lokho kulama mega deals esawasayina loMgabe esasekhona. What happened to them? Asikwazi la namhla. And whether so kungathula ukuthi khona mhlawumbe leyi it's indlela nje yokudinga i-political mileage. Ama mega deals asayinayo azabhadalwa njani kumbe azabhadalwa ngubani ngoba those are the details angekhoyo ama-details esiwadingayo.
Uhulumende ubikwa elobalane izivumelana lamakampani akwele China alungisa imichina yokwemba emigodini lokulima azazotshala imali engangezigidi ezingamakhulu amahlanu amadola 500 million eZimbabwe. Abakhonona ngalezi zivumelano bathi ababoni ukuthi uMnangagwa zizaletha inguquko nanku ezaziswa ngwaye ngumongameli uRobert Mugabe. Aziphumelelanga. Umnumzana Mnangagwa okwakhathesi useChina lapho anxuswe ngomunye wakhe walelo lizwe umongameli Xi Jinping okwamalanga amahlanu bexoxa ngendlela amazwe abo angancedana ukuthuthukisa lokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana nezomnotho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, New Cape Town Pepe.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi iZimbabwe ayikavuleki ukuze amabhizimusi asebenze kahle njengalokho okukhulunywa ngumongameli welizwe. Lokhu kuphume emhlanganeni wokuthapha imibono kaZulu ngokuphathelane lomthetho obunjwayo ojonge ukuguqula ukusebenza kwamabhizimusi eZimbabwe owenzelwe koBulawayo lamhlanje. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umhlangano lo uqoqwe yikomiti yedale lePhalamende ebona ngezemithetho eJustice Legal and Parliamentary Affairs ngenhloso yokuzwa imibono yabantu ngomthetho lo osekubunjweni ngoba okhona usumdala kakhulu wabunjwa ngomnyaka ka-1951 oweCompanies Act. Omutsha owe Public Companies and Other Business Entities Bill uqale ukuqoqwa nyakenye kodwa awukadluli edale lePhalamende. Ilunga ledale lePhalamende unkosikazi Priscilla Misiya Irambu Mushonga uthe ibill le ikhangele ukuguqula umthetho omdala ukuze amakhampani asebenze kuhle.
Bili leli likhangele ukuthi ngoba sizama ukuthi sikhangele ukuthi nxa siza kuba lamakhampani asebenzayo. Amakhampani lawo kumele asebenze njani. Singayenza njani ukuthi izinto zibe lula ukuthi manxa umuntu efuna ukuvula ikhampani. Amalanga okuvula lokho okuyabe kumele ukufake ukuthi kuthi ikhampani sivulekile yini. So sizama ukukhangela ukuthi sitshintshe njani umomo wokuthi izinto zibe lula ukuthi abantu bavule amakhampani ngoba amakhampani wayenza ukuthi ilizwe liphumelele. Kodwa sifuna ukukhangela njalo ukuthi lanxa sisithi abantu abalemali kababuye bazevula amakhampani kumele njalo sibagcine bona laba bantu. Kumele sibagcine abona laba bantu ababesebenza emakhampani ukuthi bangahlukuluzwa. Ukuthi bangadlela izimali zabo. Siyawazi ukuthi abaningi amakhampani zabantu nxa besebenza kumakhampani kwesinye isikhathi bagcina vele bona sebenjani sebengasa ikhampani kwesinye isikhathi kungathiwa khona ikhampani sibrokile. Uyabona ukuthi abantu abadubekayo abaningi ayisibona laba ababengama-owners amakhampani kwesinye isikhathi labana kade besebenza kumakhampani. So umthetho lo uzama ukuthi ukhangele ukuthi yebo sifuna ukuthi amakhampani avule kodwa sifuna njalo ukuthi abantu abasebenzayo kumakhampani lawo bahlale kuhle bangahlukuluzwa.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Vusumuzi Chirwa usole indlela abePhalamende abaqhuba ngayo imhlangano lo ethi bayabalekela abantu ngokwenza imhlangano le ibe khatshana labo.
Ama-parliamentary portfolios la mayebuya koBulawayo basuka bengani bayabalekela abantu kwesikhathi bajale ukuba semaceleni kakhulu kwesikhathi behambe endane njengeminyela. So ungakhangela iparticipation yabantu akoBulawayo sibili ibasolo kuma-bills lawo esebe wakhuluma ngenxa ukuthi ababalande and abalethi ama-bills lawo ukuthi zoxoxiswa endaweni ezi-central ukuthi onke umuntu afinyelele ukuthi abe khona lapho. But ma ngikhangeleni wayokukhulunywa namhlanje I think okunye kwangikhona kungaba kuhle sikhangele njengendaba ze-protection yama-minority shareholders. Ngibona ngani yinto engabanhle sibili ukuthi kubhilile kumbe ku-amendment nale kade sixoxisana ngayo uma kungapaswa into enjalo kungaletha enye inguquko kuma-minority shareholders. Njalo okunye esingafisa ngabe kungaba khona kakhulu sikhangele ukuthi ama-company especially ma siba influential especially into njengama election ngokuvala bethini kusafa ama workers isifiso ukuthi abantu ama workers ngaba protected kanjani ngoba khona kungama ungakhangela ngoba sibona ngaba into enhle kakhulu
esinye isakhamuzi umnumzana Khulumani Ndlovu uthi umthetho lo awucaci ukuthi uvulela amathuba okusungula amabhizinisi eZimbabwe na kumbe abavela phandle kwelizwe
hayibo ibhili yabo leyi ivele ifuna abantu abafundileyo kakhulu ngoba ayizwisise ungazizama ukuyibala ukhangele njani esingawaziyo ukuthi yona vele ivele ihloseni ngoba isitshengisa itshengisele vele ukuthi iZimbabwe yakhona ivulelwe ibhizinisi kumbe ivulelwe bani mhlawumbe wenzela abantu abavela ngaphandle kwelizwe ukuthi bebuye bezongena lapha ngoba thina nxa sithi siyayikhangela siyayikhangelisise siyayicubungulisisa lokho kufanana nje akula mahluko khona njalo akuzwisiseki lokhu singathi kungabe ku-two technical vele for abantu abaningi abenza amabhizinisi lapha mhlawumbe vele ulungisela abantu bangaphandle kwelizwe hathi thina
Umhlangano lo ubula abantu abalutshwana kakhulu njalo wenzelwe ehoteleni ephandle kwedolobho okudinga ukuthi uZulu agade kabili ukuthi ayefika khona. Okunye okuza kwenziwa ngumthetho lo yikufaka amakampani wonke abhaliswayo egwalweni oluzahlala esigxingini secomputer i-electronic registry kanye lokuchaza kabanzi umsebenzi wenkokeli zamakampani kanye lamaboard kanye lokuvikela amalungelo abantu abafake izimali emakampanini lawo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Lingakhohlwa iStudio 7 uhlelo Studio 7 Live Talk ngulamhlanje uhlelo lwethu lwezizalwane ezeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe sixoxa ngemizamo yokuthi abantu abahlala emazweni babuyele kweleZimbabwe thumelani i-text message kunombolo ethi zithi 001-202-465-0318 inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithende icingweni lingenelani uhlelo lalele kumsakazo weStudio 7 Air Voice of America esakaza ise Washington DC Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafishane eShayina libike ngamanyathelo okwethula iziqondiso zokuhlawulisa imithelo empahleni ebiza amabhiliyoni engamashumi amahlano amadola $50 billion elungiswa kwelemelika iphindisela iziqondiso ezifanayo ezithelele impahla elungiswa kulelozwe ethengiselwa emkambo yemelika. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye lezamalungelo labathuthela kwamanye amazwe zakwele Thailand zikhala ngokuthi ele Myanmar ibeka imigoqo eminingi kuzizalwane zakwele Thailand ezizama ukuthulethela kulelo lizwe ukuze zithole ingwalo zokuhlala lokusebenza okusemthethweni. Lamhlanje uZulu waseMelika unanza usuku lokubulawa kukaDokotela Martin Luther King Jr. owayedume kakhulu ngokulwela ilungelo labensundu njalo owathola isicoco seNobel Peace Prize. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDokotela Martin Luther King owazalwa ngomnyaka ka-1929 njalo owayengumfundisi wenza izifundo zobufundisi ekolitshini leBoston University ngomnyaka ka-1953. Wathi ephutha izifundo lezi, wahle waqalisa umkankaso wokulwisana lokubandlululwa kwabantu abansundu kwaze kwafika isikhathi sokuthi kukhahlanyezwe unkosazana Rosa Parks owala ukusukumela umuntu omhlophe ebhasini eMontgomery endaweni ye-Alabama. UMartin Luther King wathukana labamhlophe kwaze kwafika isikhathi lapho waqoqa khona ukutshengisela emigwaqweni kwabantu abaningi okumangalisayo besola inketabejabi. Uhulumende weMelika wagcina eguqula imithetho yokubandlulula abantu abansundu kulandela izenzo zakhe. Wadutshulwa nguJames L. Ray owayelobandlululo olumangalisayo. Ake sizwe okunye okwethulwa nguDr. Martin Luther King.
We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop.
Sibhekane lobuzima lapha obumangalisayo. Sengivela entabeni. njengomuntu wonke emhlabeni wonke jikelele ngifisa ukuphila impilo ende kodwa manje angisela ndaba lakho konke lokho.
I just want to do God's will, and he's allowed me to go up to the mountain, and I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you.
Kumele ngenze intando kaNkulunkulu. UNkulunkulu nguye ondume entabeni. Sesizafika lapho okumele siye khona. Kodwa mina ngilakho ukuthi ngingafiki lani lapho esiya khona. Kodwa ke engibonayo ukuthi sesiyafika lapho esiya khona. Umnumzana Vukani Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, utshele iStudio 7 ukuthi kumele imisebenzi kaKing iqhubekele phambili.
Lilanga nje okumele ukuthi abantu silikhumbule, sikhumbulele imisebenzi owayenzayo uDr. Martin Luther King, esingathi kumbe singathi yi-calling yakhe, esingakufaka thina sithi akumelanga sithi pull back ekwenzeni izinto esibizelwe khona our calling. Kumele siqhubeke ngayo. So mina nxa likhumbula ilanga lalamhla ngibona indoda eyama ngalokho yayikubhiliva. Khathesi umuma okhona khathesi lapha eMelika kukhanya ingane izinto sezibuyele emuva. Ngezinye indlela ubuhle bangikhona into esingayibona kuyo yikuthi ziyatshengisela ukuthi izinto zimi nga kulokuthi kwenzakala ingane izinto zisensithe kodwa kukhanya ingane seziphumele egcekeni, seziphume egcekeni ukuthi amantu sibone how no into zimi ngalindle. Then umbuzo shusiba yilo even wabuzwa nguKennedy, uPresident Kennedy, wathi not what the country can do for you but what you can do for the country. Kwini esingakwenza? UMartin Luther King yena wama wenza something for the country.
Siphinde njalo saxoxa lo mpostoli Midian Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa.
Sinjenje sigcwele phandle kwelizwe leZimbabwe sisuswe yikwehluleka ukuthola ilungelo lethu ngendaba zemisebenzi, ngendaba zokubhekwa nguhulumende, ngendaba zokuthi sanelise ukuzenzela izinto sisapote imuli zethu. Okulokhu kusenzeka yilokho esingathi thina yikuhlukuluzwa kwabantu abamnyama ngabantu abamnyama. Abantu abathi bona balwimpi ukuthi bakhulule abantu babe bakhulule ecindezelweni kodwa namuhla yibo asebehleli njengabacindezele.
Kodwa ke umnumzana efuthi Nkomo okubandla lezano PF uthi kungamanga ukuthi ibandla lezano PF lincindezela abantu eZimbabwe.
Ukuthi kwezinye izinto abantu siyazincindezela thina ngwethu noma kungaphi lapho okulowo mbuso ungaze kube ngaphi abaswelakali abasolayo. Ungazi kwenzeni okuhle into yokusola yavele yabakhona yikho kuthiwa umuntu uyasola. So uyabaxolela ngoba abanye kabazi umuntu uyabe senza engananzeleli ukuthi akwenzayo akuright.
Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguGibbs Dube.
Umphathintambo wezempilakahle umnumzana David Barirenyathwa namhlanje usungule umkhankaso wokuhlabisa amankazana asakhulayo ijekiseni lokwenqabela kumemetheka kwegcibane elibangela umkhuhlane wemvukuzane womlomo wesibeletho eye human papilloma virus. Esungula umkhankaso lo eHarare, uParirenyathwa uthe bakhangelele ukuhlaba amantombazana aleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelishumi lelishumi lane 14 years. Uthe na umkhankaso lo uzaqala mhla ka 14 uye phela mhla ka 18 ngenyanga ezayo. UParirenyathwa uthe bakhangelele ukuhlaba amantombazana afika phose isigidi esisodwa 800,000 njalo bazathumela abezempila kahle ukuyahlaba amantombazana esezikolo. Igciwane le-human papilloma virus libangela umkhuhlane we-cervix cancer njalo ukuhlala amantombazana engakayi emacansini kwenqabela lomkhuhlane. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo Dokotela Mpumelelo Sibanda yena othi uqakathekile kakhulu ijekiseni leyi.
Injection le iyenzelwa kunjengokuthi umuntu nxa ubona inja but inja yakhona ingumgaxa nxa uyibona ngangakhathani ubone ngathi yinja unjengokuthi umzimba nxa ubona i-virus le introduce emzimbeni yabe ibone ngathi yi-virus ye-HPV but yona i-virus engasabhova but in the same way isiyenza amasosha omzimba azakwanisa-ke uku-attacka i-HPV nxa yona ibuyile ngokwayo
ngamanye amazwi dokotela i-human papilloma virus umuntu uyayithola ngokuya emacansini ingatholwa njalo yiloba ngubani ongumama
yes yes so kwabonakala ukuthi omama bonke empilweni zabo baba exposed at some point in their sexual life
asebehambe emacansini bona bayenqabela njani i-virus le
i-virus le nxa sebeza bahamba emacansini unfortunately iningi labo babe sebelalo i-HPV le but okwatholakala okwenzakala yikuthi yona ukuze icine ikhozele imvukuzane yomlomo wesibeletho iyathatha isikhathi eside ingathatha from 10 to 20 years isemuntwini kodwa ingakakhozele imvukuzane yomlomo wesibeletho so kuyakwaniseka-ke ukuyenzwa different tests okukhangela umlomo wesibeletho ukuthi ulohlupho yini so la siwathi ngama-screening test kule ejayelekileyo yi-papsmear kube sekusiba leyinye ithiwa yi-visual inspection of the cervix applies i-acetic acid kungayenzwa khonokhu lokunye sikuthi okungamaqanda okungamabala okuba khona emlonyeni wesibeletho nxa kukhona kuyakwanisa ukuthi kuhwaye kumbe kuqandise before kungakabi yimvukuzane yomlomo wesibeletho
UDokotela Mpumelelo Sibanda usebenza kwesinye isibhedlela sakoBulawayo. Lapho-ke limuzwe ekhuluma icingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Idale le-Standing Committee elebandla le-MDCT lihlangene eHarare lamhlanje likhulumisana ngenguquko elithi kumele yenziwe emthethweni ephathelane lokuqhutshwa kukhetho kungakenziwa ukhetho lwalonyaka. Ngakolunye uhlangothi inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi izatshengisela eHarare kusasa phezu kwendlela uhulumende aqhuba ngayo ukhetho. Njenge-MDCT inhlanganiso le ithi kunenge okumele kuguqulwe nguhulumende phambilini kokhetho. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo wachazisa okuningi ngomhlangano wabo lenguquko abafuna yenziwe.
Njengoba sizaya kukhetho kulama ballot papers azalotshwa sifuna ukwakwazi ukuthi iphepha langikhona lithengwa ngaphi umaloba ngubani njalo nxase eselotshiwa agcina ngaphi njalo ama-ballot analawo alotshiweyo mangaki singakayi kukhetho njalo sakhangela futhi lodaba le-voters roll sonke siyazi ukuthi sisiya kukhetho laphana sasebenzisa izithupha lama-passport nxase sisenza lokhu ngesilungu sithi i-audit ye-voters roll sabe sesikhangela ukuthi yebo naye abantu bahamba bayavota kodwa kuqakathekileyo ukuyarejista okuqakathekileyo ukuthi sazi ukuthi siphiwe ubufakazi ukuthi abantu abalezithupha ezimbabwe yibaphi abantu abalama-passport ezimbabwe yibaphi bese sithatha lobu bufakazi bese sithatha i-voters roll sesikhangelisisa ukuthi yebo naye isithupha lesi sikhona sibili wasithatha njalo lo muntu warejista kumbe ngasona sisithupha ingasikhangele sibone isithupha esisiphiweyo noma rejista kungahambelani yikokuthi sibone ukuthi kule doti yini ekhona ku-voters roll leyo okumele ikhitshwe yizeki okunye sikukhangelileyo futhi yikuthi izisebenzi zezeki ngamasotsha ngabebutho so silenkinga lakho ukuthi kanti nxa ibutho selingene kuzeki so kusitsho ukuthi izani yelokhu incedisa isebenzisa ibutho ukuthi bantshontshe ukhetho
inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition imema uzulu wezimbabwe ukuthi azetshengisela eHarare kusasa phezu kwendaba yonaleyo eyokuguqulwa kwemithetho ephathelane lokhetho liza kuba yingxenye yalokhu kutshengisela na njengoba lani likhala ngento efana
i-Crisis in Zimbabwe Coalition sitha elihlombe ngoba bakhala inyembezi ezifana nalezethu ezenguquko ukuthi siyekukhetho ngethemba ukuthi abalandeli bethu eHarare bazabaxhasa ukwenzela ukuthi batshengisele ukuthi sebediniwe ikuqanjena amanga libandla lezani
uNkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli sebandla le-MDCT limuzwe lapho ikhuluma lo ntungameli Nkomo weStudio 7 isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili lokhu esisonke, kodwa singeke hlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke ngemhlangano yakhe leziphathamandla zakwele China namhlanje kuhambo lwakhe lokuhugwa osomabhizimusi bakulelo kanye lohulumende ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe. Izakhamizi zakubulawayo zithi iZimbabwe ayikavuli ukuze amabhizimusi asebenze kahle. UZimbabwe is open for business. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo, Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.